Soko izika disenda bago VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Mhlaka 30 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi lophawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaleya ndlela kakhulu uzopho wekahulumente. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye abama-transport abuzopho yendlu yehluleka nanku sebulala abantu abavele behlupheka kanga.
Izizalwane zeZimbabwe sezifeze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphuka kwendleko zokugada amabhasi awezukho okwaziswe isikhathi sinye lasiziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondeni ukufaka mdala, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBrithani abahambe ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBrithani ngenxa yenhlawulo efunwa lilizwe lelo yokuvalelwa ezindaweni zama-quarantine centers. Ibandla lezanu-PF lithi selibumbe ikomithi ezahlelisisa ngokwabiwa komhlaba okwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungela mvumo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe sezivese ukukhathazeka ngokukhuphuka kwendleko yokugada amabhasi awezukho okwaziswe sikhathi sinye leseziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo elecabinet, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu ukhala ngokuthi osekusenzakala manje ukuthi amanyathelo mabili athethwe nguhulumende azakwenza impilo ibe nzima ngamandla yena evele ebhekane lesimo somnotho esingamanga kuhle esehluleka ukunakekela imuli phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Efincube uthi okwenziwa nguhulumende kukhomba ukuba izinto azimanga kahle elizweni.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi lophawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaleya ndlela ikakhulu uzopho wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye njalo abama-transport amakhombi lakho konke ngoba uzopho yendlu yehluleka nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isakhamuza kobulawa umnumzana Mbonisi Gumbo uthi uhulumende uveza ukuba akanandaba labantu
bemthuva abavunyelwe ukusebenza ngoba nanku phela abamthuva bayenza $50. UZupho sekhwezile sesenza sikithi ibhasi emthuva kaZupho sisenza 80. Uhulumende ufuna ukugcila abahlali ethatha imali esebenzisa ukukhampena futhi lokuthenga izikhali zokuthaya abahlali esebenzisa uZupho yenayo kulokuthi i-competition ibe khona kungabulawa amabhizinisi amancane awemthuva kusetshenziswa i-COVID.
Uhulumende angakunanzelelanga ukuthi i-lockdown idala ukuminyana kutsho esinye njalo isakhamuza kobulawayo unkosikazi Silibaziso Dlodlo.
I-lockdown kayincedi lutho ngoba yenza abantu bonke babe inehari, wonke umuntu uba lesibhubhubhu yonke indawo. Omunye uzagijima ekuseni egijimela ukuthi ayethenga, lo munye ugijimela ukuthi ayethenga, bagcina beminyana okudlula nxa kule more time yokushopha njengemashopha. Abantu baba baningi kakhulu endaweni eyodwa ngasikhathi sinye begijimisa isikhathi.
Isakhamuzi senkulumane lapho uhulumende athi i-COVID-19 ihlasele kakhulu umnumzana Patrick Xaba uthi imota lamabhasi athwala uZulu ayasilela ngakho-ke lolu dubo luzahle lube lubi ngamandla.
Ukukhwela kwamabhasi ezupho kwenza abantu kube nzima ekuhambeni lapho bafisa uya khona njengoba kuyo yodwa izupho evunyelwayo ngesikhathi se-lockdown la ngesikhathi se-corona uhamba sikhuluma nje nje abantu abaningi kabasebenzi bayazisebenza ongangokuthi lokho kuza kwenza kube nzima abantu ukuthi bahambe ngawo amabhasi lawo ngoba bekhweze ngathi 100% izisebenzi azikakhwezelwa imiholo yazo.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso ofuzwayo uthi i-lockdown le kayizwisisi ukuba izonceda uZulu kumbe ukumncindezela.
Lockdown yangifuna vele ayisizi ngalutho ngoba ngakhangela yena onguye oyifakayo. Nguye ogcwele indawo zonke, nguye ongafakisi i-social distancing, nguye ongafaki imask.
Usomabhizimusi umnumzana Dumisani Nkomo uthi uZupco abantu bangena bebaningi kungela kuchiyelana izikhala okwenza i-lockdown ibe yize. Inkomo uqhubeke ethi uhulumende kumele aqaphele ukuba i-lockdown ingagcini ibulala amabhizimusi.
Isibona ukuthi lokho esikwenzayo akubulali amabhizimusi, akubulali laba abasebenzayo, akubulali umnotho wabantu. Kumanye amazwe uma besenza ama-partial lockdown ngama-lockdown, abamabhizimusi labantu nje bayathola okunye okuthile abadinga ama-social safety net.
Izolo uhulumende wenze isimemezelo sokuthi amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 AM avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 PM kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6 PM ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni 6 AM njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 770,709 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 544,888 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubikwa abogatsha lwezempilakahle. Ngokutshona kwelanga layizolo, abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1249 abatholakale bele COVID-19 yona yobulele abalitshumi lambili 12. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithane abahamba ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithane ngenxa yenhlawulo efunwa yilelo lizwe yokuvalelwa ezindaweni ezitshiyeneyo zama-quarantine centers umuntu engakangeni emphakathini. Iningi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamathumi amahlanu £1,750 efuna yilelo lizwe emizameni yalo yokumelana le-COVID-19. U-Ezra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Iningi labo lalivakatshele kweleZimbabwe hayi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezijeneyo ezifana nokufelwa kumbe ukugulelwa ngabemuli. Nozana Mkhululi Sibanda ubehlala edolobheni le-Bristol okwamanje okubulawayo sephelelwe ukuthi enzeni.
Since last year I've been here ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondon ukufaka mdala but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo I can't stand them. Now I have to look for a job again lapha which life is becoming hard for me.
Unkosazana Samu Ndlovu uhlala edrobheni leDurban kweleBhilithane laye wabuya kweleZimbabwe elande imva.
Sebenza njenge-health worker e-UK ngabhujelwa ngumama ngoMashi ngabe ekhaya ngizombeka. Ngithe mbuye ekhaya ukuthi mbuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So khathesi ngi-stranded khona lapha ekhaya ngenze lutho ngihlalele. Khathesi ngihlalele ngapha ekhaya kufunakala i-1700 e-quarantine. Bathi angikwanisa ukuthi ngiyithole abantwana abahlezi zobabo mina ngizahlala ngapha ekhaya uze ukhishwe nalowo mthetho.
Nkosazana Zinhle Nyathi uthi ngeke akhohlwe uDubo wahlangane lalo kweZimbabwe azafela ngugogo wakhe.
Ukuhamba bekunzima ngesikhathi se-corona, khona ukuthi nje uhambe from one place to another place. Bekufuneka izincwadi and incwadi zakhona ubungayitholi lula. Ukusuka nje endlini yakho usiye e-police station usiyadinga incwadi, usehlangana la usendleleni. Bekusiba i-punishment obisele emuva.
Omunye okhala ngendleko ze-quarantine uNkosazana Sithabile Sibanda wabuya nyakenye vela e-Ireland ukobulawayo okwamanje.
Ngiyafuna ukubuya e-Ireland but inkinga yikhona ukuthi anginamali yoku-quarantina nxa sengifika, so ngisahlezi khathesi ngisekhaya vele anginamali, anginasenti.
Imali okumele umuntu azibhadale e-quarantine nxa sebuyela kule Britain le-Ireland engaphuma sisenza abantu bengaphumi emazweni lawo. UNkosazana Lindwe Ncube ohlala e-Dublin ebelesifiso sokuya ekhaya.
Ngabhubhelwa ngubaba wami umnyaka ophelileyo, angikwazanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya, kodwa kule mali abazifunayo ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlale emahoteleni, and lezo mali siyabe singalazo ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi, emsebenzini bekuvaliwe, besihlele ezindlini nje singenzi lutho.
UNkosazana Zoli Ncube wavalelwa i-COVID-19 ngomnyaka ophelileyo evakatshele kwele Ireland lapho indizamtshini ezamiswa khona ukuthwala abantu.
Kunzima kabi, angisebenzi nokusebenza vela angivunyelwa nokusebenza, impilo inzima. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba nabantwana babodwa.
Abantu abaningi babelungiselela ukuzoshadisa ekhaya kodwa umkhuhlane we-coronavirus wavimba. UNkosazana Hloniphani Nxumalo wedolobheni le-Leicester ngomunye wabo.
Kade kumele sihambe siyo-checkisa umnawami ngo-December. Sizibhadele yonke into, amazinyo, everything, ama-decorations, everything abaphekayo sokubhadelwe. Sagcina sesikhuluma labo ukuthi sipostpone to August this year. Khathesi August this year nanko lokho kubhida kunjalo, so kumele uhambe uyobhadala 1.7 imali yokubhukha iwethele quarantine.
Uhulumende weBrithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani i-forced quarantine, bazibhadelele indleko ngemali ebiza i-£1,750 okwamalanga alitshumi. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa. Imbele Studio 7 ngoBulawayo, igama lamuyezwa Jesus Banda.
Ibandla leZANU-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba ukwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungekho emthethweni. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhla iziphathamandla zaleli bandla, amakhansila labaphatha intambo bakahulumende ngemva kokudilizwa kwezindlu endaweni ezitshiyeneyo elizweni. IZANU-PF iphinde yakhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abathengisela abantu umhlaba ngokungekho emthethweni besebenzisa izikhundla zabo kuleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo lomazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique, lapho abacubungula ingxabangxoza yamalwe cacha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano uNkosikazi Esther Kumane Tex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo. Ukuhlaziya usizo olungalethwa yilo mbuthano, sixoxe lomnumzana Walter Sunongoli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze bathazulule lolwadawo lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba lolwana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe esadiki anokukhuluma kuphela kodwa kengafaki imali ezayenza ukuthi bakhona ukuthi balaba bantu, ngoba laba bantu ama-insurgents la bakhanya bale kulelizwe likhulu elibaphisayo elilo elibenza bayenze lokhu abakwenzayo. So kunzima ukuthi i-SADC nxa ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhone ukuthi basilwise baphumelele. Ngoba kuqala kuyafana ukuthi bebekwazi ukuthi isitha balwa laso yisi yipi ngoba ama insurgents la akawuyi nje abuya ngoba athiwe so bangabakwazi isitha sabo then kungasiza ekutheni baxazulule udaba loma insurgents angiboni masuku eselewens lo okukhulu la kujwayo ngoba ngibona kulicengwe nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi basike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo besiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe aphandle kwesathiki ukuthi kuze kube kungani ukuba lokuthula so isathi yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esikhathi thina ngokuthiswayo kurijini yesathiki
kambe singabona uhlupho lolu lwamalwe xatsha lwele Mozambique ludlondlobala
vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana umnotho weMozambique ezongkulu umnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abasengathi banesandla laphaya bayafaka imali befake isikhali bephushe lungadlondlobala moshakale ngoba iMozambique iyasibhekile imelana laboZimbabwe oSouth Africa uMalawi uTanzania so kuyenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje kugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuza qhubekela phambili lokhu senzakala
lowo ngumnumzana Walter Sulungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho isixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kweleBhilithani. Lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa, kugidwa, kuluthuli abantu bekholisa. Kodwa lo nyaka njenganyaka enye, lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esathi sinxa siqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukuthi kwenziwe ngalo ibukalanga gathering. Sasikhangele ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost singafikisa lapha sithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikele kahle bonke ngokuningi wasethembisa ukuthi hayi kuselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July mhla ka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kunqa kuqhutshekela phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual abanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibala lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sesizayiwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenzela ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga gathering lingabi lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo
kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo obukalanga uyini njalo wenzelwani
umbuthano lo sathi ngasuqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqathekile kakhulu njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana nje njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali, njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngapha. Njalo iBukalanga Gathering le ngayisenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela, ngumbuthane yenu ukuthi lapho siyabasikhumbuzana, sikhumbuza labantwana ukuthi uqozi lwabo ukuthi bona bangobani. Kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka ngomnyaka noma kukhona izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile ezisiye zancedisa ekhaya, noma yikwini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya. Engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sana sakweyenelisa ukuthi sihambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizame ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama-quarantine centers. Imali le yafika yathenga izinto khona ngale yancedisa. Njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokhu lalokhuyana esibona ukuthi kungancedisa. Njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani, ngoba siphezulu komqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college laphana ePlumtree. Ngumbono esiloko siphezulu kwawo, esiloko sithi njalo nje siloko sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingaphi, noma sesihambe how far, sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya, siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho. So lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day iBukalanga Gathering.
Umnumzana Tifa wajaphi Bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga kwele Bhilithane. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseLondon. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lwama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla lezanu-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZanu-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho u-apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe kubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma aziwe ngapha, abantu bayahamba ngaziwe ngapha, abantu bayahamba. Engikutshoyo mina kubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi uthi abantu abapractice social distance, abantu begqoka amamaski, kwenze konke, akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi kwe simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize ngenxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezani bebebuthela. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa, kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela sibumba ama-structures siyenza yonke into, siyenza latho kunye ngokwenza inkani ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho bancinele kuphela ukuthi bancinjezele abanye ngoba bona bekuphawa.
UMnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe, kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer, eyokugcina okugqoka ama-mask ngazikhathi zonke, abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngo Cape Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakobulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezehlukeneyo esiphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ugoqela iZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu libikwa lahlukile
ebona ngezombusazwe U.S. Acting Alternative Representative for Special Political Affairs Jeffrey De Laurentiis emhlanganeni obuhlaziya okuphathelane lele mali. Phezu kokungahlaliseki kuvele kukhona kwele mali kubangelwa yimpi yabalwa becatsha bukholo lesi-Islam abe Al-Qaeda labe Islamic State. Leli lizwe liphinde labhekana ngokungamanga kuhle kwezombusazwe okugoqela ukugenqulwa kombuso owawukhethwe nguZulu ngabebutho. Ngobancwabakazi kwanyakenye uKenneth Asimi Goita ukhokhele ibutho lalelo lizwe ekugenquleni umbuso ka-Ibrahim Babaka Keita owayekhethwe nguZulu, kodwa ngemva kokubanjwa ngamandla ngabumanyano wamazwe angentshonalanga izwekazi le-Afrika owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, kwagcina kubunjwa uhulumende ozabe phethe intambo zombuso wokulungiselelwa ukhetho. Kwasungulwa njalo izikhundla ezimbili ezaphiwa abantu makhaza abangasibo bebutho. Leso-ke esenhloko kahulumende kanye lozabe esaphethe isikhundla sikamongameli. UKenneth Goita wahle wazinika isikhundla sokuba umsekeli kamongameli. Ngonkwenkwezi lonyaka mhlaka-24, uGoita ubophe wavalela inkokheli kahulumende ayemgenqule. Ngemva kwensuku ezingatsho lutho umthethondaba waphezulu owe-Constitutional Court wahle wanquma ukubana abe ngumongameli osaphehle isikhundla leso. Kwathi mhlaka-9 Nhlangula uGoita ukhethe uJogo Kukala Maiga ongekho kubutho owake waba umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Patriotic Movement for Renewal ukuba athathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende. Elemelika lindawone lamanye amazwe omhlaba likhuthaza ukukhululwa ngokuphangisa kwabezombusazwe abavalelwe ngaphandle komthetho, abanye babo bengavunyelwa ukusuka emizini yabo beku-house arrest kwele mali. Umeli welemelika u-Ambassador De Laurentiis uthi ukuvalelwa kwalaba bantu yisenzo sokuhlasela umbuso wentando kaZulu, njalo uzabuyisela muva uhlelo lokulungiselela ukhetho lokubuyisela umbuso ezandleni zabakhethwe nguZulu, hatshi owebutho. Phezu kwalokho, ukukhethwa kwenkokheli efunwa nguZulu kuzaletha ukuzinza elizweni lelo, kudale amathuba okuthuthukisa umnotho lenhlalakahle kaZulu kwele mali, okungenza abantu bakholwe kanye lokuba lethemba lokuthi ngempela uhulumende osaphethe intambo zombuso ulakho ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kuqakathekile ukuthi ngohlolanja omnyaka ozayo ka-2022 kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugxili loqondiswa zingcwethi ezingayemelanga gcwele, njalo kusetshenziswa indlela ezisegcekeni, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Uphinde wathi ukuze konke lokhu kuphumelele akumelanga osaphethe isikhundla sikamongameli lomsekeli wakhe losaphethe isikhundla senhloko kahulumende babe ngabancintisa kukhetho lolu lomnyaka ozayo. Esithi uhulumende kumele aqakathekise umvikela wenzalo yasemali langokulondolozwa kwelungelo likaZulu walelo lizwe. U-Ambassador De Laurentiis ukhuthaze njalo ukubana uhulumende osaphethe intambo zombuso ukubana aphumele amacebo okubumba isimo esihle sokuthi abantu bakhululeke ukutsho imibono yabo ozadala ukuzinza elizweni. Njengemelika, sizahlolisisa izibopho zokudlelana kwethu lele mali xa sesibone owenziwa nguhulumende osaphethe intambo zombuso. Sikhangela kakhulu ukubana uyaphazamisa na uhlelo lokubuyisela amandla kuhulumende okhethwe nguZulu na. kucho Ambassador De Laurentiis. Uwa manje sima ngucho leo labantu makaza base Mali kuzifiso zabo zokufuna umbuso wentando kaZulu ukuthula intuthuko kanye nokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu.
Ngizilalela udaba oluveza umbono kahulumente wentshonelisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.